Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuga njani zilugandaba wala mgela msagazweni wa studio 7 wala sitani mstaziku 5 mwabagazi 2022 mu Chris Gande endaveni zetu la mstanje umzi magamufi ukonti mshlanga wae mkondisi weze mizalo yogu tokozisa opopengo mvulo duleo ukanelebe ukupotapotiswa etolopeni la gugula wae la mwusha pambilini wongu mchwa wake kusasa ilupani
Baba,
Ibandla le Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni kukhetho oluzayo.
Ngaphuma sonke njengabantu sirejista ukuvota njalo sivote siyabe siwine ngendlela enkulu ukubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshone.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe ekunanzeni iviki yokuqakathekisa kokumunyisa abantwana uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okusimangalayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngamufi ukhonti mhlanga wayingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakobulawayo lamuhla phambilini komthandazo ozaqutshwa ebulawayo amphitheatre andubana usiwe ekhaya lakhe elupane lapho azabekwa khona kusasa. Umqondisi wenhlanganiso yeNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi ezinye zendawo lapho umzimba lo ozadlula khona zibalisa eAmakhosi Theatre esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lapho ayesebenza khona eSkies Metro FM leKiona TV lesihlahleni lapho okwalengiswa abantu ilizwe lingakatholi uzibuse kanye leCouncil kobulawayo okuyiyo emnikeze inhlonipho yedolobho e-civic honors. Asizweni umnumzana Moyo echasisa ukuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7.
Bese sidlula esithi lapha kuthiwe khona isicoco abathi civic honors, isicoco sedolobho lakobulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa ukhonti. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe. Njalo kuzaba nama-presentation ambalwa omsebenzi ukhonti ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kakhonti usuzaphuma kobulawayo ususiya elubhane lapho azakuyalala khona ebesevuka ibekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labobani njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
Ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday uLwesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto aziningi kobulawayo. So ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abachayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe beyolinda ebulawayo theatre. Imoto ezizadlula ziziqhubana lo mzimba kakhonti yizihlobo zikakhonti imoli yakwabo laba emakhosi asebenze labo abantwane lama-officials kahulumente esikhanyelela ukuthi lo meya. So hhayi zimota nje ezintuthwane abantu bazabe belindile. Umuntu kazalwa kaphuma emolini eyodwa kuzakuba nezikhulumezi ezimele ama-artist ama-artisti asuka khonapho kobulawayo ama-artist asuke eHarare ama-artist asuke endaweni ezehlukeneyo kuzaba zezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle.
Selisiya elupane ke kuyabe sokuphelile wonke okwakobulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele
ngiyabona liqhawe lapho esikhuluma ngalo esimpini sakithi umuntu uphekezela selimisile emzini yakhe umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezeli ngokumbabhayisa ngokusedlulile so sikhangelele ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane abanye bazavuka ke emathatha kusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane
lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi yaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa inani liyakhonona
ngayo ngiyeke nakhulumela uningi into eqakathekileyo yokuthi thina simelele abama-aji sahambisa isicelo uhulumende wabiza ukuthi umdlaza uphiwa ukuncediswa nguhulumende lokho sakwamisa kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhangelela okunye kodwa sacela saphiwa abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu bale mbono emningi yesukile
lo ngumnumzana Nicholas Moyo umqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7
bangaphi bayenzani bathuleleni bazaphetha ngani kulokhu kunjengesizwe sabo esakhiwa nzima ngemikhonto langamakhanda amadoda lala ngoxolo lala ngokuthula khebesi silo simkhonokhono mjamasi ndwandwe kashomnyama rest in power you are a treasure someone sung declared or undeclared a national hero praised or blamed you remain a hero may your prestigious glorious legacy live forever and ever lala ngoxolo khulukhonte continue loving malume wethu kutsho mina obhethwa kweduka umthembo ozithembayo ukuthi abhadwa kwendakasala umankulane enkaka umthimu maqhama umzansi umhlobo othandwa yinkosi mphuma phansi elupane esitobo lambizi edandanda kodonka idibhi kudigba amadada amaduna kwenqanda ziveze yachiya amabhanga kozobe yethu iziphe zakho induku komtshaza afistikisa amakhasi kovuka mvundla nazi izinja kontombi khonjiswa ngokugeza kosikhetha abahle zichiya babi esingabafuna osinzi bachiya bahambe njengenkomo zamahlanga hala katsha lalo uphumule qhawe lamaqhawe elama lamaqhawe ayezitha ngamaqhawe azaqhela lasala liliqhawe lama limi mpo lingaqhise eqhakala ngoba liliqhawe baye
ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni. Linkuthazo yethulwe iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Ian Makone lonkosazana Fatsai Mahere izolo emhlanganweni abawenze lentathelizindaba eHarare. Ababili laba bathi njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZEC kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Baphinde basola ikhomishini le besithi ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva yena othi ngempela abasakhulayo kumele bayevota ngobuningi ukuze bakhethe uhulumende ozasungula imisebenzi njalo avuselele umnotho welizwe.
Ukuze silungise indaba yokubana kutholakala imisebenzi kufanele sivote ngenxa yokubana inguquko eZimbabwe kufanele ibuye sisebenzisa ukhetho. iZANU-PF lokuzama ukufaka ke ukudawuta lokuzunguza ke emqondweni yabathi kubana ukuvota uncedi njalo sobariga ayisoqiniso lengenxa yokubana singaphuma sonke njengabathi sirejista ukuvota njalo sivote siyabe siwine ngendlela enkulu kubana kuzaba nzima ukubana ke ama vote yetu etshontshwe. Lokhu sakubona eZambia, mina ngangihambile ke ukuya monitor lokho observe ama elections eZambia, kwaba lenguquko enxa kubana abatsha babehambe ukuya vote njalo bama ke eduze lama polling station belinde ke ama vote abo oyisithi ukudefenda ke ivote ngesilungu. So konke lokhu kuqakathekile ukubana sikwenze thina njengabathi ukubana sibe lenguquko. Xa sisiba lenguquko kuyasinceda ukubana silungise indaba yemsebenzi, silungise indaba yokubana ke ayunivesithi abantu bethole ama grant, abantu befunde ke mahara from primary up to high school, uhulumende ebhadale isithi free education. Konke lokhu kupossible nxa sesikulo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha ubuya nxa singaphuma ngobuningi bethu njengabatsha siyevota njalo kuyayenzakala lokhu nxa sirejiste ukuvota. Yikho ngikhuthaza ke ontanga abanye bami kubana sambeni lapho kuvule kuona emesenta ezeka akuthathi isikhathi eside, siyerejista ukuvota ukuyenzela kusasa singakhali ngokuthi ke eZimbabwe into azimanga kuhle thina singahambi ke ukuya influence ama-political processes. Whether ngowe-church, ungowebhora, ungowe-entertainment, sonke fanele siyevota ngenxa yokubana yilungele lomuntu wonke oseZimbabwe. Khangelana amanye amazwe athuthukileyo abatsha bayaphuma besiyavota ngoba bakwazi ukubana ukuvota yikho kudicide kusasa labo. Nyabonga.
Ungathini kwabasakhulayo abathi kabasoze bazihluphe ngokuyavota ngoba sokukade kuvotwa eZimbabwe kodwa akulatshintsho oluba khona? iZANU-PF iyala inqoba njalo nje kukhetho.
Ungakhangela imbali zamazwe atshiyeneyo eAfrika, ikakhulu sikhangela iZambia yabe lenguquko ngomnyaka odlule, uzabona ukubana ke kufanele ukubana siphume sibaningi ukwenzela ngoba amavoti atshontshwa nxa abantu bevote bebalutshwane. Into esiyibonayo nxa sikhangela ke ukhetho oludluleyo, so kufanele ukubana siwine, but siwine ngamanamba aphakemeyo so that we overwhelm the rigging feeling. Ekhulunywa ke ngezifundi leziphica mfundo ezitshiyeneyo, so kufanele ukubana sivote sibaningi ngenxa yokuthi ungavota abantu abalutshwane. Kukhala abantu abaningi nxa amavoti etshontshwe, kodwa uzakhangela ukubana abaningi abakhala abanye babe ngahambanga ukuyavota. So kulula ukubana ke esiphikisana labo bekwanisa ukumanipulate ama-process ngenxa yokubana saye sibalutshwane. Yikho si-encourage abatsha ukubana siphume sibaningi siyevota ukuze kube le nguquko, ngenxa yokubana yiyo indlela esikhangelane layo esingaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kunjalo nje ibandla le-CCC lamukele ukubuyiselwa esikhundleni komsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Dinashe Kambarami oyemiswe umsebenzi ngumthethwandaba esetheswa icala lokuntshontsha. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi uKambarami wamiswa umsebenzi ngenxa yabasekeli bebandla le-MDCT.
Sibona ngani lokhu wayevele emsulwa engalacala, we have been vindicated. Lokhu kuthi ukuthi sebegcwalise khonokho edevele silakho ukuthi kalacala, babemgcoba njengamafutha engulube engayidlanga ngenxa yokuthi waqamba amanqamu ukuthi u-deputy mayor uChristopher Dube uhuquluza impahla ye-council esithi corruptive tendencies. Kwakhanya ukuthi abantu bahle bamvukela, ama-councillors abazange bamsupporte ngenxa yokuthi abanye babevele sebechapha umfula bayasupporta nalo mama uKhube lo Monzi uRaven. Yikho-ke akalacala, njalo siyabonga ukuthi iBulawayo sesilabanye abasupport potayo ngoba lingabona amajaha wonke la ayevele efuna izikhundla babevele belwisana laye beku-youth assembly. Yikho-ke yikho ubona ukuthi iBulawayo lingahambi kulabafana amajaha lezintombi afuna isikhundla bengasabisebenzela abanye. Ngaleli cala siyakwazi ukuthi ama-judgment eZimbabwe amajaji acompromise njalo a-corrupt, but kuleli cala siyabonga ngoba kuphume njengakhonokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Thank you.
kusukela ngomvulo wonalo esanda kwedlula kuze kuyefika ngesonto umhlaba wonke jikelele uyananza iviki yokukhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwana uchago lwebele uZulu wamazwe wonke ukhuthazwa ukuthi agqoke impahla ezilophawu lokunanza lolusuku iviki yonke le esiyigqiba ngesonto eZimbabwe akuqoqwanga nhlelo zokunanza leli langa uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe loDokotela Langelihle Lubimbi embuza ngokuqakatheka kokumunyisa uchago lwebele
ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emunyisa elandele ukufundiswa akuswayo esibhedlela ukuthi iminyana zokuqala eziyisithupha emunyisa umma engamuphi okunyukudla emunyisa kuphela ngoba uchago lukamama lulakho konke amanzi emkonke okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ingatholi imikhuhlane
kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini
okay ngingabakhuthaza omama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi ongakwenza ukuthi umhlengile umntwana uchago lolo oluvela kumama liyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lifrizwe ukuze lihlale lingahlobanga umntwana ekuthi libe solukhudunyezwa ngokufaka embodleleni yalo and then ukuthi ukusifaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo okuqakatheke ngalokho ukuthi khona yakhona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa lohlelo mntwana ikwanise ukuhlala eninika uchago oluvela kuma ngaleso sikhathi ngabe ngikhuthaza futhi ukuthi lolinga umntwana uchago engamnikeli ngegula kodwa-ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usual isikhathi esiningi umntwana onikwa uchago ngegulo ucina esala ukumuni ezekeni ma umama sevele emsebenzini so engamnathisa ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi xa umama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali
lo-ke ngudokotela Langelihle Lubimbi obexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi idolobho lekariba lendawo ezinqelelane lalo zibikwa zihlaselwe yikuzamazama komhlaba i-earthquake izolo ebusuku ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi isilinganiso sokuzamazama lokhu bekukuzinga lesine emthineni we-Richter scale iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elubhekise kwele-Mozambique lapho azaxoxisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngenhlelo zokusebenzelana kwezamabhizinisi okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
I'm going to go to the house. umuntu ozoboshwa ngubani kuleyo icala lokumathi inkosi umazi wosejele owezana uPF bishala besenza ububi ngubani osekwaboshwa lapha bavulela abantu kujike kuboshwa abantu abangena amacala abantu ababulala abantu beyekwa akulanto vele abazoyenza lapha izana uPF yenza loba yini ezilongibona kwayena umnyanga wokungisikhohlakala sakuqala instead ukuthi kube nangumuntu okhuza udlame lo kodwa yena ngoyobaselayo kuthi abantu bebulawa elizwe enye into yenzakala emhlweni abantu abantu angazithi wayi bengadiliki bengafundi ukukhuluma iqiniso ukuthi izana uPF yekwenzayo selokuthi akulodlame kulodlame elizwe kodwa abantu bekwazi kamhlobo ukuthi benzini lenziwa izana uPF emehlweni abo wonke umuntu uyakwazi ukuthi izana uPF yekwenzayo kodwa manje uma sekukhuluma se-CDA uma sekuzavota sekulodlakeli udlakeli ebekho iqiniso kuthi mnangagongoyo okwenza konke lokho
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli i-CCC imidlwane kodwa ayikathungululi iyabonisa kodwa ukuthi sizothungulula ngoba sengiyibona mayikhuluma la ku-studio ama-studio akhona awasakhulumi ngokuthi asibambane ngoba thina sibancenge avela sithande ukuthi kubanjani kodwa ke bona lokhu ma bengenakala ku-studio 7 besithi akubanjani thina singabancenge wayi kuyibo bodwa bathi kubanjani izana ngikaze ngizwe isithi akubanjani mina kodwa yiyo yena le triple C ehlala ingena ngokuthi akubanywa imidlwane izothungulula ngelinye ilanga la ku MRP mina ngiyajabula kakhulu ngoba vele thina asingenele ukhetho lokuphatha iZimbabwe thina sifuna ukuphuma kuyo iZimbabwe sizimele thina sodwa viva MRP viva phansi nge triple C lezanu PF siyangena manje thina lapho ku MRP silungisa izinto sesikulungisa njengamanje siyabonga
Studio 7 ndinja ngizothanda ukuphendula la abantu laba bathi kumele ukuthi abantu bebambane ukukhishwizana hayi izana ngevota yayiphuma ngekephuma impela ngevota izana PF kodwa akazama abazamayo kodwa ngevota yayiphuma yikho thina sesihlele ukuphuma eZimbabwe sesihlele ukuphuma eZimbabwe siyimthwakazi njalo kunye abantu kumele behluphe kakhulu ngokukhitha izana ngabantu bemashonalendala abantu besindebele ngoba yibo abayifakayo ngo-1980 bonke asilandaba ukuthi kumbe uchamisa bonke nje bayiba bayafaka izaniphila esikhundleni namhlanje sokunzima ukuthi bekhiphe sebezodinga thina thina kwakuthiwa siyi-minority kwanti abantu shona ngakho ukuthi sizoyikhipha izana hayi athina silandaba lokhipha izana sesifuna ukuphuma eZimbabwe sizimele sodwa lapha njengakudala vele sasizimele sodwa bezimele bodwa konani
Studio 7 binjani basakazi bethu labalaleli kula mazwi kababalota ngokhwisa idubeko sibanda lo ayephendela umdenda lo kwaba lokhu azama ukuzihlonipha lokhu azama ukuhlonipha abantu bakomthwakazi azama ukubahlonipha mpeli engaphathi abantu bakomthwakazi njengezigqila njengezigqila zabantu bemashonaland yena ma esutha lapho khona kuzani ku-MDC ngbe-CCC ube yini iphathi yakhe kaze kahle thule engachothozi abantu bakomthwakazi engachothozi abantu bakomthwakazi ngamuzwa nje laphana sichothoza umdeda embiza ngamagama angaside zama ukuzibamba phesi dubeko sibantu mdala ma ungaka ma usiza sindlele kahle yakho yamashoni akho ungazama ukuchotha ungazizichotho zabantu bakithi ungazama ukuchotho zabantu bakithi thina siyazi into esiyilwelayo siyazi into esiyilwelayo njalo sizayithola futhi ngoba unkulunkulu kadaka unkulunkulu uthanda bonke abantu sizayithola futhi imithwakazi ethu izabuya kuphela uyafuna kubheka ufuni lamashoni akho imithwakazi ethu izabuya kuphela inkulekidiza
ingelele ngibingelele ku-Studio 7 okhulumayo unkomo laphana etsholotsho ayikho nje kukhulumayo kugqugquzela nje kuphela ukuthi abantu sambeni siyobhalisa sambeni siyibhalisela ukuvota abantu bakithi next year sifuna into itshintshe yonke into sikhipheni lo mbuso khona emandleni ngibuye ngicwayise futhi nakubafowethu laba abasemazweni laba yibo abakhuluma kakhulu bethi sifanele siyovota kodwa kababuyi sizovota abantu siyacela yekelani ukukhuluma liphesheya komfula wozani ngapa sizovota singakhulumi singaphandle ngoba vela umlomo angeke kuthiwa ngesindebele umlomo awucwalelwa mfula ngoba into liyenzayo lapha yiyona leyo ukuthi umlomo awucwalelwa mfula ngoba likhuluma abanye bakobotswana abanye bakosouth africa kanti ma lifuna kuvote bani ilungise ilizwe wozani sonkeni madoda sizolungisa ilizwe
siyalibingelela njalo bonke kwabili inkomo kini lonke mahlabezile sizibuhlungu lokhu sukuyenzakala phakathi emathawuni sokubanje inkunzi yezibhamu hhayi bakithi lize lawonakala ilizwe lethu bakithi angazokuthi sizaphephela ngaphi sizayaphi umhlaba nako sizishisa kizo zonke iindawo sayazi sokutshisa kanti akhe sizweni into esiva sibe yabantu esilingiseni sibe yabantu esibambana sibe yabantu banye ukuze into yethu yakheke. Hayi izana siyisolisola isenzo, isenzo siyasisola sibe mangayisi siba sibi ngoba siyabe sifuna into ithuthuke kube kuhle emhlabeni. Asinamadamu, asinamanzi, asinani kuyahlupha kunoko. Ngiyabonga.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole isigwebo esetheswe intombazana wele Melika odlala umdlalo webasketball uBrittany Griner ogwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka eyithoba munwemunye kwele Russia. UGriner wabotshwa egcekeni lendizamtshina ngenyanga kambimbitho kwele Russia elimbodlela encinyane eyamafutha enwele alungiswe ngensango. Amapholisa kwele Russia athi umuthi lo yisidakamizwa, lanxa yena uGriner walandula wathi ngumuthi wenwele njalo ubengajonganga ukungena lawo kulelo lizwe, kodwa wagwetshelwa ukuhlala ejele waphinda wahlawuliswa imali elingana lamadola eMelika azinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa, 16,301. Kusenjalo, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia alisozele nelise ukuhlasela isigodlo selizwe lakhe iKyiv ngoba sebezilungiselele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
IRussia ithema iyalapha yaya itshela nje ukuthi izokuthi yangayanga isheshi buye ekhaya isilu isinqobile leyani, kodwa siyabona ukuthi akusahambanga ngaleyo. Sizakhumbula futhi ukuthi ngesikhathi iqala iRussia kuyangena la kukhona nabathile ikakhulu izikhulu osomabhizinisi beRussia ababengathi abahambisani no Putin ekuhlaseleni kwakhe Ukraine, kodwa lokho kwaya kwashintsha. Izikhulu zonke lezi eyiningi ezaseRussia zazashintsha zameseka uPutin, kodwa bebonke nje babezitshela ukuthi lempi izoya ithathe isikhathi sibe sincane. But uma siyibuka lento iba nemthelela engemihle kundawo zombili, ngoba nawo amazwe aseYurophu athenxa ngabe efaka untswinyo ama-sanctions kuRussia, nabo bebengayitsheli ukuthi lento ingase yelule. Ukwelula ayo iyabalimaza nabo eEurope, akulimali iRussia nje kuphela, nabo bayalimala. Okuyukuthi ingelula kakhulu, sizabona ukukwetuka kwembuso emazweni amaningi, sizakubona lokho kwenzeka ngoba lempi isiye yalimaza imnotho eminingi emazweni amaningi emhlabeni. Esikubonayo ke ukuthi iRussia akuzukuba kuhle kuyo, uPutin akuzukuba kuhle nakuye, mhlawumbe sebengahamba bamshintshele abathile abangaphakathi eRussia. Kodwa sizakhumbula futhi msakazi ukuthi uPutin ngesikhathi yala akayanga nje enguPutin neqembu lakhe libusa eRussia. Kukhona amanye amaqembu amakhulu afana neqembu lamakomanisi ekade evele emeseka kakhulu uPutin ukuthi kahlasele Ukraine. Kusiya ngawo amakomanisi ngabe kade uPutin wayihlasele Ukraine. So ukutshengisela ukuthi ngaphakathi uPutin ubeseselakho ukwesekwa ukukhulu kakhulu, kodwa ke akuzukuba kuhle nxa lempi isengaqhubeka isiya phambili. Kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo, njengoba ngisho langapha eEurope akukuhle kakhulu, kuzashaya kuze kuyoshaya nasekhaya eAmerica, okungagcina mhlawumbe kusiba yikho okungalimaza uBiden uma kusondela ukhetho.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi uConti Mhlanga, owayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa, ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo lamuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.